sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 wamgqibelo mhlaka 24 Nhlangula 2017 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amabandla ezombusazwe eseqalisile ukukhankasela ukhetho kodwa kungelamanyana.
Uwakanyela izanu isembusweni kodwa benza ngani yibo abakuopposition babhizi bayakhankasa lapha bayenza amarali lama-youth ngoba bayakwazi ama-youth waqakathekileyo.
Imitshina yokubhalisa abavoti ikhangelelwe ukufika elizweni kunyanga ezintathu ezilandelayo.
Imitshina lo nxa ubuya kuzarejistra njani khathesi le-voter education idayikaqalisi and le mtshina lobanje basinike 90 days ukuthi imitshina yonaleyo ebuya elizweni ahlale laqiniso ngakho ngoba ngenye into sibile esikhala kakhulu ngayo.
Ibandla leMthwakazi Liberation Front selikhethe amalunga azalimela kukhetho lokudinga amalunga ayidale lephalamende. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kulomsakazo. Amabandla ezombusazwe aseqalisile ukukhankasela ukhetho kodwa kungelamanyano. Lokhu sekuthiye abanye belemibuzo yokuthi mehluko bani ozakwenza ibandla lezanu PF linqotshwe nxa kungelamanyano. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi yecubungula ezombusazwe umnumzana Zenzele Ndebele.
Mina ngombono wami umanyano uzaba khona emavikini nala amabili amathathu alandelayo ngoba opposition ba desperate ukuthi umanyano uzananzela ukuthi kwesinye isikhathi bakhona abantu ama-senior politicians aku MDCT angawufuniyo umanyano yimbono wakuqala. Okwesi-two ukuthi kulo muntu onjengojoyce mjuri ocabanga ukuthi yena nguye omele elide i-coalition ikokuba bambileyo ngoba badombile bafuna imali ematyweni nabanye abantu abasapotayo bona ngani kusaphela nje kusafika July besebenzile umanyano nalowo but I don't think ukuthi yikho okuzaba winisa election ngoba generally ba-relaxed. Ungakhanyela izanu isembusweni kodwa benza ngani yibo abaku-opposition babhizi bayakhankasa lapha bayenza amarali lama-youth ngoba bayakwazi ama-youth waqakathekileyo. Kuqakathekile ukuthi i-opposition ayizelele ukuthi ukhetho lwa-next year nxa amanye sahambe ngengavota kuzaba lotshintsho olukhulu but izanu ibhizi kathesi iyakhankasa kuyikakhulu kuma-youthmarajiuzakhathaza i-opposition indaba ye-voter registration ukuthi kona izeki into wenzele ukuthi uregistewelwa kumele ube ne-proof of residence. Lokhu ku-affecta kakhulu abantu abahlala emadorobheni ngoba uzanazela ukuthi abantu abaningi abasupport i-MDC ngabantu abasakhulayo abahlale emadorobheni abangelazo izindlu zabo okuthi ukuthi i-proof of residence izabahluphi. Kodwa-ke abasupport zani abaningi bakhona abahlala emakhaya ekhaya kudingakala i-proof of residence ukuthi bona uregiste behamba ku-chief laphana mbosobhuku ekubhalela incwadi. Umbono wami laba abasekela izanu behlala emadorobheni bazahamba ema-ofisini ezanu benikwa izincwadi eziphuva ukuthi bahlala ngayo ebe-opposition beswele i-proof of residence naleyo bengaregistri ngobuningi. So mbona ngani kuqakathekile ukuthi i-MDC ivula amehlo nxa befuna ukumina beqalise ukusebenza into zento zabo-voter registration bezithale nje cot but ubuhlungu bakhona ukuthi i-opposition nje isikhathi esiningi bajwale ukuba bevazi izikhundla balama-igwezi amakhulu kakhulu to the extent ukuthi they are so much worried about i-power ngokwabo than into bekhangele izimbabwe yakusasa. Ngalokho-ke nxa bengahlakaniphanga mbe
alo ke umnumzana Zenzele Ndebele ingcwethi ecubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Lokhu sikudaba lwezokhetho. Imitshina yokubhalisa abavoti ikhangelelwe ukufika elizweni kunyanga ezintathu ezilandelayo. Lokhu kulandela ukukhethwa kwenkampani yakwele China iLaxtone Group ukuthi ithengisele iZimbabwe imitshina le. Kodwa amabandla aphikisayo athi imitshina le iza kuthi ifika kuqale ukufundiswa abantu ngokuthi isebenza njani lapho kuyabe sekungasela sikhathi. Sixoxe lesiphatha amandla esibona ngezokhetho kubandla le-MDC ekhokhelwa umnumzana Welshman Ncube, unkosazana Ellen Shiriyedenga.
Besikhali ukuthi yona izeki siyazi ukuthi yibo abalelungelo lokukhetha ama-observers lama-monitors and then esikhathini esiningi bebevalelwa phandle abantu abaningi. So thina sifuna ukuthi i-process yona leyi ibe under serious scrutiny, kube lama-observers abantu abazabona ukuthi uhlelo lolu lokurejista kwabutsha kwabantu le mtshina yawena le ye-BVR ukuthi iyasebenza kuhle, akula abantu abaxotshelwa khathani ukuthi bengarejista. So thina ngenye into yona le sibili esikhala ngayo ukuthi le baby serious monitoring izeki kayivumele ukuthi abantu bonke abalelungelo lokumonitor loku-observa i-process yona le yokurejistisa abantu ukuthi kwenzakale. Kunjalo okunye esikubonayo njengebandla le-MDC yokuthi in terms of ukurejista kwabantu emthinweni yona le besikhala ngendaba ze-security ukuthi kasifuni esikhathini esiningi njengalokhu ade sikhala ngokuzone le edlulileyo ukuthi bekukhanya ingani bekulokunye ukuxokozela okuthize singakuzwisisanga ukuthi sigcine sibona for instance last election abantu over 300,000 abantu baxothe ukuthi phakizo amabizo abo hhayi yikho ku-voters roll.
Kanti-ke khona kuthiwa kuyaqala nini ukurejista abantu njengoba kukhanya le mtshina yakhona ingakafiki?
Ngemva kwenyanga ezintathu, but nxa sikhangelisisa ukuthi sona isikhathi sama-elections kasisekho khathesi kunje somethi ngabe imtshina isikhona befundisa abantu besenza i-voter education ukuthi no umtshina lo nxa ubuya kuzarejista njani. Khathesi le-voter education idayikaqalisi and le mtshina lo banje basinike 90 days ukuthi imtshina yona le buye elizweni ahlale aqiniso ngakho ngoba ngenye into sibile esikhala kakhulu ngayo ukuthi izeki kayisinike a-proper road map, isinike isikhathi lenhlelo ezimele zenzakale ukuthi u-election le eka-2018 isike zonke sezilungisisi ngoba nxa sikhangela khathesi khangela ukuthi akusela sikhathi. We've got about less than 12 months to i-election ya next year. So ngenye into esikhala ngayo ukuthi hayi izeki kayisihleshe mashinyane ngoba le 90 days yona le mina mboni ngani akusela sikhathi ngoba nxa sikhangela Chris kumele ukuthi one abantu kumele beqalise ukukwenziwa i-voter education befundise ngemtshina le betshele ukuthi no lonke kade livota kuqala amabizo ngasekho ku-voters roll. Secondly sikhuluma ngokuthi nxa kube le piloting ku-test imtshina yona le khathesi isikhathi soku-test imtshina yona le kayisekho. And thirdly abantu be-register. Fourthly sokuzame ukuthi abantu laba benza befakwe kugwalo lolo le-voters roll. So ngibona ingani ngesikhathi lesi esikhona amboni ukuthi izenelisa ukwenza izinto zona lezi ngemfanele. Njalo thina esikukhalelayo ukuthi thina ngoba njengamabandla aphikisa besikhala kakhulu ngendaba ye-voters roll yona le ukuthi i-voters roll yona le yayingani kayilungisisekanga kakhulu njengoba besikhala ukuthi kube kulabantu ade abafa kudala labanye ade bekhona bekuthiwa ade bevotile ngaphambili bekuthiwa kabakho ku-voters roll. So ngezinye izinto ezokuthi kabulungisise ngemfanelo thina kasifuni ukuthi kusasa nxa i-election le siyenziwe sibe sesikhala futhi sithi hayi i-voters roll le
lo ke ngunkosazana Ellen Shiriyedenga isiphathamandla sebandla le-MDC ekhokhelwa umnumzana Welshman Ncube ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC. Lesibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-6065, laku 15460 kilohertz. Nilakho njalo kusithola ebulenjini ku-internet bukeli ethi www.voaindebele.com, laku Facebook ekhasini lethu ele VOA Indebele.
Ibandla lemthwakazi Liberation Front selikhethe amalunga azalimela kukhetho lokudinga amalunga edalele ephalamende. Leli bandla lithi lizancintisa kuzikhundla zokudinga amalunga edalele ephalamende esigabeni seMathebeleland leNkabazwe kuphela lamakhansila alezo zigaba. Sixoxe nomkhokheli waleli bandla umnumzana Mqondisi Moyo ukuze sizwe okuneni ngalolu daba.
Ngiyabonga mfowethu, kuliqiniso ukuthi siyalungiselela ukhetho oluzayo. Kunje mhlaka 1 July next week siyabe sekwanda notes khankasa ebadaleni. Sibatshela ukuthi bavotele ibandla labo umthunishwakazi Republic Party ukuze simele amalungelo abo lokuhlupheka kwabo.
Abazancintisa bedinga ukuba ngamalunga edalela ePhalamende, libakhethe njani njalo banenge okunganani?
Sikhangelele ukufaka amalunga indawana zonke zeMathebeleland, njengathi ugoqela imidlenzi leMathebeleland, ogoqela ukuthi imath north lama-seats angu-13 ePhalamenti, imath south leyi-13 iBulawayo ile-12, kanti lasemidlenzi futhi lakho sikufake kuzo zonke indawo kulabantu bakithi khona.
Libakhethe njani? Liyenzile lokhu yini okuthiwa ngama-primaries?
Sina-ke sikholelwa ukuthi abantu bakhethwa ngemisebenzi yabo. Sinanzelela ukuthi abantu bakhephebhuyile ezindaweni zabo, batshengisele ini ukuthi abantu bayabamela. Ngoba sinanzelela ukuthi into yama-primary elections le kwamanye amabandla igcina isidala inzondano lokuthi abantu bathenge bengamelanga abangene ezikhundleni ngoba besebenzisa izimali.
Manje kumongameli lapho lizayenza njani njengoba lincintisa esigabeni sikamthwakazi kuphela?
Kulapho ngeneli mfowethu, ngoba vele thina sikufunayo yimthwakazi. So ngezinye indlela lapho okukhankaselwa khona umongameli asingenele, thina sifuna izihlalo zethu zonke ezitholakala komthwakazi ukuze sikwanise ukuzicabangela lokuzenzela lokho esifuna ukwenza, sisebenzela abantu bakithi.
Manje lapho okuvotelwa khona umongameli, litshela abasekeli benu ukuthi benzeni, bebhaleni khona?
Lokho besingakaphumi lakho, ngoba vele ayisikho thina esiphezu kwakho. Kakhulu sinanzelela ukuthi sihlala sitshela abadala ukuthi ayisithi esafaka uRobert Mgabe, ngokunjalo futhi ayisithi okumele simkhiphe. Bona abamfaka yibo okumele bamkhiphe, abantu bemathebeleni abamfaka uMgabe ngo-1980.
Zikhona yini ingxaki elihlangana lazo lapho likhankasa?
Ya, ingxaki zisesekhona, ikakhulu ingasibhekane le nto yama-resource lahluphayo, ngoba ahlupha umuntu wonke. Thina silibandla elizincedisa ngama-members alo. Kanti okunye siba lama-challenges, amapholisa athatha isikhathi engafuni ukusikliya kwezinye indawo engasikliyi, kodwa-ke kwezinye indawo bayasikliya. Yikho next week sizoba lomhlangano khona leyo eGwanda North.
Alo-ke ngumnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthwakazi Liberation Front, obekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlelwa mshweshwe,
lamlela nampala fowembula.
Ikudibana kuhlelo lwezemaphandleni igama onguntungamili Nkomo. Lamhlanje ngixoxa lomgcini sihlalo webandla leMDC elikhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube eMathebeleland South, umnumzana Pilot Ndebele. Ngiyakwamukela kuhlelo, Ndebele.
Ngiyabonga baba Nkomo.
Ye, kuyini okwenzakalayo esabelweni sakho?
Abantu kulezi suku abakhuluma ngako kakhulu indaba yokubambana kwamabandla.
Bathini, bayakusekela na?
Bayakusekela kakhulu, ngoba wonke umuntu okuma-opposition party kungakhethelekelanga ukuthi yiliphi ibandla, abantu bathi ukubambana kunokwana kuphela kutshengisela ukuthi 2018 izanu kayisekho.
Ukhuluma ngezanu PF, sabona kukhetho olwedluleyo ingena mpela igxila impande eMathebeleland South ngenxa yokwehlukana kwamabandla aphikisayo. Bakunanzelela yini abantu khonoko?
Abantu bakunanzelela kakhulu, yikho ubona i-leadership yamabandla wonke bezama ukuthi ngabe bonke abantu bayathi gwaqa ndawonye, ngoba ungakhangela izihlephuhlephu zineziyana ithi constituency wawuthola ukuthi ungahlanganisa amavoti amabandla la ayephikisana nezanu, inamba yabo yayiphezulu. But ngenxa yokuthi kwakungabanjwananga, so sekutshengisile ukuthi abantu bangabambana akuthandabuzeki, izanu yabe isihambile.
Liyabakhuthaza yini abantu ukuthi babhalise njalo bavote, ikakhulu ontanga?
Abantu sesiqalisile ukuthi sibakhuthaze kakhulu ukuthi bengethuki ukuthi bethi hayi, njengoba nikathesi sekuza kuqalisa ukuregistra ukuthi kumbe kutata ama fingerprints kumbe kwenziwani bengayithukubeswe sithi ah maybe bazasikhangela kumbe sesivotile siyabakhuthaza ukuthi sukumani ngobunengi veni liye vota ngoba ukuvota libanengi yiko kuphuma kwezano
akekho yino seqalisile ukwethu selabantu lokho esiyake sikubone kusenzakala nxa solusondela ukhetho
hayi kabakaqalisa ukwethu sela ngoba ngakhangela indawo eziningi ngaphandle nje komonakalo osukwayenzakala lapha insiza abantu abathiselane khona imizi
ukhona lizabakhombisa njani abantu babandebele balivotele ngoba siyazi sesike sabona ngesikhathi sokhetho iZANU-PF yabuya lokudla amarayisi bebaholela abantu bebile mtsaro becine bebavotela lanxa nje lichana likhala ngokuthi kulokuqilibezela kodwa lizabahuga njani abantu lizabakhombisa njani sibona ukuthi ilakho ukubuya njalo iZANU lokudla kunye eyakhe kunika abantu
abantu sebakubona sebekufundile njalo ukuthi banikwa amathothi ayi 50 cents banikwa amarayisi into oyidla uhambe uye toilet engancedi ngalutho sebekubonile ukuthi khathesi abantwana bayadubeka baphandle ebase South Africa basebutswana ukuthiwa ngewenzi njengenhlanzi abantu sebekubonile ukuthi no bakhalela ukuthi amabandla kabambane wonke umuntu uza kuyavota ngoba abantu bona yiwo abazitsholo ukuthi no esakwenziwayo sithengwa langamahlenki langamantaro kakusincedanga ngalutho nakho kathesi i-devolution esasiyifuna kabayifakanga izanu uyayigqilela
ziyehla injiva ngompalakazi lilohlelo na lokuhlangana lazo kumbe lokuhamba lingena emakhaya lapha lizikhuthaza ukuthi lazo zibhalise njalo ziphenduke ukuzovota
sesiqalisile ukuthi siqalise ukuthi sihambe singena emzini sitshela abantu ukuthi bakithi singathabeli kuphela ukuthi amabandla abambana singabambana singarejistanga akuphumi lutho okuqakathekileyo ukuthi sibambane njalo sikwazi ukuthi singabambana abantu kabaregist ngoba la izano iindiana ngobuqili bayo izatshela abantu babona babalutshwane bekuhambe bevota so sima singatshelanga kuthazanga abantu ukuthi kabasukume ngobuningi abaphakathi labaphandle especially ontanga bengakhalali ngoba ukukhalala khonokhona kuyenza beyale belokhu bedubeka siyabakhuthaza kakhulu labo bayakubona
hayi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo babandebele siyabonga
siyabonga lathi baba
Veli lalele uhlelo lwezemaphandleni ngixoxa lo mgcini sihlalo weMDC ekhokelwa ngumnumzana Walshman Ncube eMathebeleland South umnumzana Pilot Ndebele asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguntungameli Nkomo
Siyabonga ntungameli Nkomo. Kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lendaba sixoxa lesiphatha amandla sebandla le MDCT unkosazana Dorcas Sibanda.
Okokuqala ngiyakwamukela kuhle.
Ngiyabonga.
Ya ungasitshela ukuthi ubona njani ukhetho lolu oluzayo ukuthi kungazalwa nkomoni la
into ekhona lapha ikukhuthazana ngathi ngithathe thuka leli ngikhuthaze uZulu wonke umntana wonke weZimbabwe ukuthi into ezenzakalayo esizenzakala khona lapha eZimbabwe kayisikho esikufunayo thina abantwana beZimbabwe sesikhangelela ukhetho kathesi sokukithi thina abantwana beZimbabwe ukuthi siphume ngobuningi bethu siye vota siyofaka uxa wethu endaweni efaneleyo lapho sibona khona ukuthi sizakhetha abantu abamqoka abazasikhokhela ngendlela esiyifunayo thina ngizakhuluma kakhulu ngikhangele lesisekelo sombuso ukuthi lingakhangela isekelo sombuso lisibhalile linabantu beZimbabwe kodwa kasilingiselwa into zonke lazikhulumayo ukuthi sifuna zenziwe akunanto ekhona ekhona singakhangela uhulumende lo khona isikhathi sakhe sesanele sokumele akhitshwe ngoba yonke into abayikhulumileyo ukuthi sizayenza lokhu senze lokhu akulanto abayenzile bathe bengena kuhulumende bathi sizathi nge 100 days sesi create 1 million jobs i 1 million jobs leyo kanti bona basho awuthengisa ama juice card kuthi ukuthi lama graduate leyo sokumele athengise ama juice card anti yabona ukuthi ezinye izinto esingazifuniyo zonezo ukuthi sizosiqanjelwa manga thini ama industry elokho evaliwe and ezikolo singakhangela khathesa abantwana besikolo bacina ukuthola amabhuku thina sikugovernment sikuinclusive government lakhathesa abantwana besikolo kabakatholi amabhuku emabhenki ngikhuluma kunje abantu sebedinga amabhokisi okuthi bayandlale balale bezama ukuthi bawithdraw imali kusasa bephiwa lawo ma-$20 ngelanga umuntu omdala aphume ekhaya aphiwe $20 kasakwanisi lokuthi athole umholo wakhe sokuyingxabangxoza kuselanto ehambayo ekhanyayo elizweni so nxa sikhangelela ukukhetha abantu konke khonokho abakukhangelisize bakucubunule babone ukuthi nguhulumende ozabe esikhokhela yini lo ozabe sizafika ngaphi silokho silingisela uhulumende kwezanu-PFF esenza esiphatha ngaleyo nje
kodwa-ke nanku siyabona nxa bebiza imihlangano babuya ngobuningi abantu bezanu akutshengisi na ukubana umongameli Mgabe lokhu elosekelo
abantu labantu ngahambe babuzisisa abahambi ngokuthanda kwabo benza kokufuqa ukuthi hambanini abantu bengena ezindlini betshela abantwana ukuthi kulomyuti wonke kaphume emhlanganweni umhlangano kawumelanga ube njalo thina izikhathi eziningi nxa umongameli wethu ebuya upresident Tsvangirai ebuya kumbe ubuya e-White City khonaphana azikaze sifuqa umuntu ukuthi uyanini emhlanganweni thina siyafaka kuphela i-advert yokuthi ubaba uTsvangirai uyabe khona abantu bayaziphumela ngokuthanda kwabo bebuye bejabulile akula kuthi uyabanjela uswazi kumbe ubanjela induku ukuthi phume uye emhlanganweni izikhathi eziningi abantu bona bana babe benze okokufuqa ukuthi hambanini lingekela ukuhamba kuzoyenzakala lokhu nalokhu khathesi ku-social media khona ababesibona nje ngihleka esweni betshengisa ama-youth efosele ukuthi hhayi kumele lithi mama lifuna lingafuni kumele liphume libuye livote ungasozavote uzabona izikhathi eziningi abantu babesethuselwe yikwethuselwa lokho bathathwe emakhaya ngamabhasi bathathwe emalokishini lapha ngamabhasi uthiwe hambanini besethuselwa umuntu kafoselwa ukuthi hamba ku-political party enje ama-political parties umuntu oza-registered political parties umuntu uyavunyela ukuthi akhethe ukuthi kangifuni kumbe ngiyafuna pho nxa usufoswa hayi kayisikho ayisikho sikukhangeleleyo ukuthi kwenza kahle lokhu
manje pho ibandla lezanu-p f linganqoba njalo ke
alikaze liwini ibandla lezanu-p f abakwenzayo ku-rita from 2002 abakaze bawini i-election labo bayakwazi khonokho abakaze bayiwini leyo election abakaze bawine nini abakaze bawini i-election babe berida kuphela indawo encane engala izini abantu zobe sithi kuvota abantu 15,000 bebathatha ngapha abantu 15,000 yi-rigging yona le abakaze bawine i-election bawine i-election ngaphi lapho abake bawina khona i-election le sineva kwane i-election ezimbabwe la lokho yinto it's an open secret yinto eyaziwayo le
hayi kuyezwakala isikhathi sesingasavumi ungavalelisa abalaleli
ngiyabonga kakhulu ngifuna ukuthi ngikhuthaze abantu abalaleli ukuthi bakithi asiphumeleni ngobuningi bethu kakhulu abantwana abancane labantu esingathi ngama-youth abaqeda isikolo siphumeleni ngobuningi bethu siyeregista imake sure ukuthi next year singena kukhetho sifake uxa endaweni esibonayo ukuthi kule bantu abazasikhokhela abantu abazasilethela ukudla abazasilethela amagesi abazasilethela i-employment ukwenzela ukuthi sihlale sichwelezile elizweni lethu
hayi sibongile kakhulu
ngiyabonga
lo-ke bekungunkosazana Dorcas Sibanda ilunga lebandla le-MDCT ebesixoxa layo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga
siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile mhlanga lamuhla sixoxa lo nkosazana nomfane kevana isiphathamandla senhlanganiso yemopane foundation esebhilithani ephathisa abantwana abaswelayo emaphandleni ngembadalo yama school fees kanye lempahla zokusebenzisa esikolo siyakwamukela kuhlelo
ngiyabonga mama
Usanda ukubhoda-bhoda ezikolo kwele Zimbabwe ngomsebenzi wenhlanganiso yakho. Kuyini okumqoka okubonile?
Sambe ezikolo ezingu-6. Saqala iCholocho. Bahlupheka, but iCholocho, I think, even infrastructure esikolweni kungcono. I think kungcono bayadlala ukudla banamalankisi. Sasuka lapho sayinkaya. Inkaya indawo yakhona is very remote. Ongangukuthi imigwaqo yakhona kuyafika la esikolo esikhona uhamba nzima. Ini ngokutsho kwabo abantu abaningi abasiki izina abantu bama office namakhulu khona ngalezi mfundo abasiki ngokutsho kwa headmistress wakhona isikolo sakhona isomakulili isegoli tshena esayahoso echolocho sisegwayi isekukosiphepha yadlula kosiphepha towards the other side from enkaya I think kunzima lapha
ngabe beswela impahla zokugqoka kumbe bekhanya belambile kumbe okokusebenzisa
konke ngaphandle kokudla ngoba okwamanje sithethe ekhathe sithefika ungathi ukudla bekukhona ngoba ubona abantwana ukuthola ngama-lunch box noma ukuthola amagwandla wathi vuke bekukuthwele kanti ukudla ingathi okwamanje akusenkingi abantwana bakhona omunye sagcina ngayigcina sibiza o-administrator labotshelo kuze nabe-committee sibuze ukuthi kwenzakala ngabantwana abana because wawungadinga ukuthi utshele ukuthi umntwana lo kukhona into erongo ngaye kwatholakala ukuthi abantwana abangu-2 bakhona bathonelwa ngomzali after ukusuka kwelasiye ngoba lasiye sahamba futhi after ukusuka kwami lasiye bachonelwa ngabazali so bathi betshonelwe ngabazali usho ukuthi kwakuvele ukuhlutheka kwabo wavele waqhubekela phambili so impahla ababezigqokile zazidabukile ubona ukuthi yonke into nje ubona ukuthi kule nto engekho right lana umntwana ngumntwana ngikhulele emakhaya mina ngiyamazi umntwana okhulele osemakhaya ukuthi noma ungabe alila mali but abantu babe umntwana uyabe muhle umbona ukuthi okay but omunye even ebusweni umbheli ubona ukuthi umntwana ngathi usesizini ngathi uyakhala akwazi ukuthi wenze njani
ukuthi abantwana labo bathola yini usizo olufaneleyo olunjengalolo lokuhlolisiswa akuthiwa ngesilungu ngama-therapy ukuthi bekube labantu abakhulumisana labo njengoba nampo labo esikolo babengalandaba lakho laze labuza le
angicabangi ukuthi bayathola ama-therapy thina abantwana esinabo ku-program yethu bangu-35 izikolo zongezana lezi bangabazintandana but akula-therapy abayitholayo and 90% yabantwana bonke esilabo thina banama-certificate okungangukuthi kwezindawo lapho esithola khona kune-social services kuze ukuthi manje kwenziwani uma kunje lenzani lini vele is like omunye uphosela komunye omunye la uphosela komunye la omunye la akakwazi ukuthi kufanele enzeni kunzima kithi kunzima kiwe abantwana labana kunzima kubogogo laba vele angikwazi ukuthi into engathiwani yena leya
e kwezinye ke izikolo elahamba kuzo lapho elile nhlelo khona lafica kunjani
once khona esinye esenyashongwe kulomunye umntwana last year esathi simthola abantwana bonke babebuyela abazali yena ngiyabuye ngalamzali sathola ukuthi isitori sakhe umntwana lona wathonelwa ngumama wathonelwa ngobaba wathonelwa ngomgogo so wagcinisisala bengama siblings kuphela family of 4 omdala kulabo bantwana lo wayena 17 years last year kushuthi na-18 this year so umntwana lona ona-18 ngiwayesengumama esengumama ephinde abe ngobaba abantwanana babehlala bodwa so kwathi kufuneka ukuthi abazali bebe labantwana nangagcina ngithatha ispace omntwana lwa wangithatha kakhulu this time ngathi ngifika so this time ugogo omunye wabangahlali ndayo romal makhe kanina kuthiwa athi esikwabatshela wathi sethole umama esitsho mina so it was just so touching and ngenhlanhla umntanami unomzimba omncane ntona omncane wami una-18 years so ngandithetha impahla zakhe ezinengamphathela umntwana lana so wasegqoka it was just something else so kusho ukuthi wafaka mpela isitembu ukuthi umama ombebuyile into ezifana nazele lezo ngoba athi zesuke sengitshela lokuthi kule trip afuna ukuya kuyo uyabona ukuthi njengomntwana esekutshela mpela ukuthi usesakhe lwano owayemdala na-17 ngona ngithe ngifika kuthiwa umntwana lwa lapho ahamba asebenza khona sowakhe athink sathole indoda khona ngale so umntwana lokho kwami lokho okuncane yikho manje sokuphekela abalokhozena ama-4 wawo which is so sad
ikusasa-ke
okwamanje siyathandaza ukuthi maybe kulo mnyaka sizethola ama-organization amakhulu azosipha imali okokuthi kuthi noma singafaka abantu abangontwana abangu-3 abanye next year or 4 at least asabe singayenzanga okukhulu but khonokho yi-1 sabe simthathile sabe silokhozile sabe silokhozile sabe sine-achievement kithi
leyo balaleli bekuyingxoxolo nkosazana Nomsane Kevana isiphathamandla senhlanganiso yeMopane Foundation eseBhilitane. Siyanini indlebe kuhlelo olufanayo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga yikho napha eWashington DC.
Asibongile Sithandekile ube lela ngelihle. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande lilani.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.